Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje ngomvulo ebuseni zikuthu kumpandula 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks.
Amaphoyisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzakwalo kodwa kuze kwashona abantu abane amaphoyisa engafikanga ukuthi ngeke basize. Kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele masekufanele ukuthi bazilwele.
Kulandela umhlangano omkhulu werally yebandla le-MDC eGlenview eHarare izolo. Ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapholisa esanda ukuvimba lokho.
Njenga loko waye sinzwa khona ngupresident uTsvangirai ukukhulumile wasithi mina ngifuna ukuzwa kini nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi loko siwayenza yini abantu basebesithi yebo funa ukuthi siwayenza.
Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks. Isigodlo seZimbabwe kulelo lizwe sethule umbiko sisola lokho kanye njalo lohulumende weSouth Africa laye uyakusola. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Vusumuzi Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum khona le eSouth Africa.
Kukhulu kakhulu okuzayo. Njengoba nje besikhuluma ngokuthi kuqale eGibbs Town nje manje sokuseJulius. EGibbs Town imibiko esiyitholayo abane sebeshonile. Kushiswa amabhilidi la kuhlala khona abantu, kuthathwa impahla zabo. Kusuke lapho ke manje njengoba sikhuluma sebeqalile eJulius, uqalile nje manje abantu bathathela impahla bayashaywa. Kanti ke akuzona kuphela izindawo lapho kwenzakala konke lokho. Mawusiya leko M2 suka e-Eastern Cape kunama roadblock. Abantu ngeyona amaphoyisa abamisa imoto ama-truck befuna ukubuza ukuthi abantu laba abashayela lezi moto ngabakephi. Kanti kunama-truck ashisiwe ukuthi ku-M3 eyishisiwe nje nokuthi ibishayelwa ngu-driver wala e-South Africa okhomba khona sobala ukuthi cha okunye nje ikulwisana namankampani awama-truck abacabanga ukuthi mhlawumpe aqhasha abantu ukusuka ngaphandle. Ngakho isimo sibi impela. Akusiyo nto esingathi singadlala siyaxwayisa sibili ukuthi hayi abantu kabaqaphele ekuseni vele bangaphumi ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ayikho into ayikhulumayo. Kufanele ukuthi uhulumeni lo osebenzisana namazwe angaphandle obizwa ngedeco, ilungu likahulumeni ledeco bekufanele ukuthi lihlangane nabameli bamanye amazwe ngolwesihlanu kodwa umhlangano lo kawuzange wenzakale okusobala ukuthi uhulumeni weSouth Africa akanayo injongo mpela yokuthi alungisise lolu daba. Bafuna nje ukuthi abantu bahlaselwe. Alexander umgwaqo obizwa ngo-London Street omnye umgwaqo omkhulu uvaliwe nje.
Kodwa le minye imbiko-ke ethi sebexolelene.
Okwenzakalayo ukuthi lo mbiko lo esiwutholileyo ngumbiko ophekwe kuhlanganisa ongqongqoshe. Ngicabanga ukuthi ulokhu njana amaphoyisa nokuthiwa yi-intelligence. Asina siqinise kwesihlehle kahlehle sitheni esokuthi lo mbiko kunento ethile nje oyishoyo ngoba okokuqala balinde kwaze kwaba yilesikhathi esokuthi isikhathi sokugcina impela ukuthi bakhiphe lowo mbiko. Njalo bese besithi labo abe-ATDF yona leyi All Truck Drivers Forum Foundation abathi bona cha sebevumelene ukuthi kakukhunyiswa nomlotha. Siyazi kahle ukuthi kudala izinto mazenzakala lokho bakwenzela ukuthi masokushisa imoto bathi ayisithi esikwenzileyo lokho ngoba yibo kanye impela abaphansi ngoba silokhu nathi sikhipha imibiko yokuthi kanti uhulumeni kungenxa yani engabophi bona laba abantu be-ATDF ngoba bayiunion laba bantu lapho ngoba yibo abanabantu abahamba beshisa imoto xolelene kodwa baqamba manga badlala ngengqondo yabantu impela lapho
yokuqhakathekileyo ukuthi abantu behlale ezindlini ukumbe nje ngumnyama ongelampisi
cha asicabangi nakancane nakancane ukuthi ngumnyama ongelampisi into yenzakala impela ukuthi sithi thina abantu abahlale ezindlini kodwa nakho ezindlini siyaxwayisa futhi ukuthi makuyindawo ekuthi abantu bayazi ukuthi babuye endaweni zangaphandle ngabangahlali nje njalo bengekho baningi bahlale ezindlini ngoba bangashela lapha ezindlini banqonqe kungaba into enhle ukuthi abantu babe namaqembu abasebenza ngawo babe nabantu abangabacupha ababekayo ukuthi babebabhekela ukuthi umumo ominjani endaweni ezithile ezistrategic ukuthi bathole information kanti futhi siyaxwayisa kakhulu ukuthi ngababe ngamaqembu amakhulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi njengoba kwenzakala eGP amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzokwalo kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize so make baningi kungcono nabangazama ukuthi balwe bake bathi kuzivikela ngoba sibone phela ukuthi amaqembu abantu abazobizela zobamaningi kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele masokufanele ukuthi bazilwele
lo ngumnumzana Fusumo Zesibanda isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAfrica Diaspora Forum sixoxelaye eSouth Africa asenelisanga ukukhuluma lo hulumende weSouth Africa ngalolu daba ulandela umhlangano omkhulu weMDC oyirally eGlenview izoro eHarare ibandla leli lithi seliledlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa isanda ukuvimba lokhu umnumzana Thamsa Nqahadebe ukansela weTsivarasekwa okuleli bandla njalo bekulo umhlangano uthi umkhokheli weMDC umnumzana Nesenchamisa unike abantu idlabuzane elikhulu lokwenza lokhu njalo basaqanda amacebo awukuthi bazakuqhuba njani
abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo utshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje laye ugijime wahamba wagijima labantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavintilini amashopsi aseGreenview 3 uhambe ngenyawo ephambi kwabo abantu bemlandela begcwele istreet sonke besuka konapho waseziyagadela izimota zakhe sesihamba iGreenview 3 shopping center
ubekwenzelani kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kuthi ukuthi bandla lakhe lingakwenza phambili
upresident njengalokho kwayesinzwa khona ngupresident uTsvangirai ukukhulumile wasithi mina ngifuna ukuzwa kini nabantu ukuthi lithini ngemafield demos akade sikufuna kuwayenza lithi lokho siwayenza yini abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi usiwayenze wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siqalise nini wasithi basuqaliseni even namhlanje lokhu kubanye upresident ukuthi lintshengisani ke kithima nhamba lani yesibona ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela kuthe yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo kodwa amademo akamanga ngoba siza kuloko siyayenza amademo la until uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhuluma ukuthi singahambisa izimbangwe njani phambili
bathini ngodlakela olungaba khona la ngokuvinjwa ngamapolice
abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezana uPF izama ngesikhathi ngendlela zonke ukuthi iqindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo kodwa akavathi bona kabasozi bame bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akabahlalanga kakuhle eZimbabwe
nxa ukhuluma labantu kuwadi yakho bathini ngesimo somnotho welizwe baphila njani
abantu bayakhala kakhulu lapho esihlala kuzo irenti zendlu lapho abahlala kuzo sezikhwele kakhulu ngoba uthola abantu sebecharge ama 20-30 US ku one room isimo leso esitshengisa thina singatholi ama US dollar kunzima kubo ungakhangela ama bus fares okuya emsebenzini okuya lokuphenduka sedula kakhulu ozuphuko laba abakhona uthatha isikhathi eside abantu besina sebeswelakala sebeswela imsebenzi ngoba sebeqotshwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi abakasafiki emsebenzini yabo.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe ukansilar wethi Varasekwa eHarare okubandla leMDC sixoxelaye ekhona le esigodlweni. Odokotela bathi bazaqhubekela phambili nesinqumo abasithetheyo esokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa izibhedlela. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku-the prevailing interbank rate. So besikhuluma naye ngeviki edlulileyo kodwa asisazwananga kahle ngoba yena uhulumende wayes office i-dependent of which ayikwani imali naleyo ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini, silatransport, silokudla, silabantwana. Sile yethu yethu, so sicabanga ukuthi akukwani ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini.
Kutsho ukuthi kathesi sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is times 10 nxa engaphambanisi.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela so politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yiwo abasikhokhela.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nicho. Sithi uhulumende akaphiwe ungezelela imali yethu then sibe sesibuyele emsebenzini. So in short, asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals, impilo, UBH, iParanyathwa, iHarare hospital lesiThumbuzo. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku district level la kuma provincials, labo babe ngasahambe emsebenzini kusukela mhlaka 3.
Lo ngumnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni ngezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjini leZBC News Online lithi umfundisi wenkonzo yesiKristu e-Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries uMnumzana Walter Magaya uthi akusoqiniso ukuthi wadlwengula abesifazana. Uthi uzithulele zwi ngoba ekwazi ukuthi umsulwa, njalo amapholisa asadingisisa ngalolu daba. Uthi abemethesa la amacala bafuna imali kuphela, njalo yena uhlezi ekhuleka enkonzweni yakhe, ngakho kalasikhathi sokuhlukuluza abesifazana. Uthi uthemba amalungelo akhe azahlonitshwa kulolu daba. Uhulumende uthi ugatsha olubona ngamafutha ezimota okuhambisa olwezerwa luthi intengo yamafutha la yehlile kusukisela namuhla kodwa iningi lithi isilinganiso sincinyane kakhulu. Oba manje kesilalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Yakhohle uzibika ngumpangazipha yaboroni abantu beSouth Africa uzibadidi ikuthi kudinga kalo ukuthi abayizethekeli abaselizweleni ngasola bazehlise kodwa nxa bebisela umlilo ufana lokuthi usothela ipetroli wathela amazi phezulu mina lo kade memezele konke kuthanga umemezele kususela iviki yonke leyi sibhalile sizama ukukhuza ukuthi kayigeli ukusebenzisa isindebele masomntwana wesindebele nto esabe ukunxusa abantu besindebele ukuthi babancedise ekugangeni kunjalo emzini womuntu vele akoze kokwaliwa ukuzehlisa ukuzaphephi. Ngiyabonga.
Funela migama ngu-Adolf Shaba njengamazimbabweni kufanele nathi sibone ukuthi izwe lethu liyalunga sifosa isimo silunga njalo singeke silokhu sivuma abadala bongomnankagwa laba sebaphelelwe ngumphako belokhu besasidicayidele kusasa lethu sezandleni zethu ikakhulu ulutsha lwakithi.
Bevuka njani wazimbabwe amahle, mina igama ngu-Adrian Pering khuluma ngisechomba ewange. Kambe pho sizofika nini bantu bezimbabwe? Izimbabwe yomela ngaka pho yona idife iza sithini?
Mina ngubhanda moyo ngiseplumtree. Hayi, ngiyayizwa indaba yama-South African. Ngisebenze kakhulu lami lapha e-South Africa. Bona bathathela abanye abantu phansi. Ndikuthi ilizwe nje lethu liyehlula ukuthi linika abantwana umsebenzi. Sikwazi ukuphila nje sihlukane nabantu be-South Africa ngoba hayi ubandlululo lwabo ludlula lwabelungu. Kudala kwakungcono sasizwisisana kusabusa amabhunu ngoba sibambene ukuthi silwisane nobandlululo kodwa hayi abantwana kababe sefu bengabalwisi balandela umthetho abangayi emsebenzini.
Ukhulumayo ngohloniphana inkomo. Ngisethembisa msakazi okubuhlungu msakazi sinawo amapermit thina esanikezwa nguhulumeni kodwa laba bantu kusho ukuthi ngenzondo abanayo kusho ukuthi sonke sesingabantu abangafunakaliyo kuleli lizwe laseSouth Africa.
Sanibonani bantu bakithi ninjani kuma nongwenya la esandini eGoli. Ngamanje sebeshintshile sebethi i-strike. Kulabanye abazosebenzisa ithuba le-strike ukulimaza abanye basebenzisa i-strike ukuntshontsha ngoba vele sisazi ukuthi bangabantu abanodlame. Kodwa-ke lokhu kufanele babekwazi ukuthi into abayenzayo i-South Africa iya ukuze nayibe nje ibhalanse ngamanye amazwe. Ngamanje abantu basekhaya into kufanele siyenze inye ukuthi nje sibeke phansi idolo. UNkulunkulu sithanda sonke lokhu kuzodlula kuwumoyanyana nje. I-ANC yayitsheli zano-PF iqiniso ukuthi manje sesikhathele ngabantu aloke bebuya la ngoba silapha nje ngenxa yezano-PF
ngoba enye into eliqiniso yokuthi la kuleli lizwe sesibaningi bantu sesibaningi ongangokuthi esikolweni iy'ngane zethu zigcwele khona. Iqiniso yokuthi imisebenzi yayithatha ngempela kodwa asitsho ukuthi akuliwe kancane kancane bekuvanda ukuthi ilizwe lakithi lilunge ngoba uma ukhumbula sikhulela abantu beMalawi abantu beMozambique bebegcwele eZimbabwe. So ukuwa kweZimbabwe yikokwenza abantu badlula bazogcwala la njengoba sesikubona namhlanje kuyinto entsha kubo abeSouth Africa abangakwaziyo ukuthi vele izizwe ziyaphilisana kodwa thina siyakwazi lokudala sakubona vele futhi azange sacwasa muntu ukuthi lo ubuyaphi lo ubuyaphi. Uyabo nje bona bese uya bahlushwe la ikuvila naye kufuna imali eningi umuntu engafundanga ufuna imali eningi thina phela zokuthatha khona loko kuncane ngoba vele sihambile phela labahluphekile ngayewendaba.
Yebo sanibonani basakazi abahle abe-Studio 7. Kungenzeka ukuthi uhulumende uyavumela into efana naleyi ma kungaba labantu abatshayayo kumbe abafayo besicela i-United Nations ifake ama-sanctions kuleli lizwe ngoba kukhanya ngathi into yakhona ajwayeleke kakhulu. Abantu beSouth Africa vele bona kabafuna ukusebenza eqinisweni lonke. Kumanje nje bahleli balandelana lotshwala, bavukele etshwaleni yomsebenzi. Batholakala sebethengisa imizimba, laba babizwa kuthiwa ngomahosha, yomsebenzi abawufunayo, abafuni ukusebenza nje loko kuthiwa kuyasetshenzwa.
Ngoba lathi asisuke sivume ukubana imota ezilamadrayiva eSouth Africa zibonakale lathi kwakethwa amazwe. Ngoba lathi singabantu siqakathekile lathi njengawo. Sukubona uma besala ukuthi babone amaforina kwelabilizwe lathi asifuni ukubabona kwakwethwa amazwe. Sebezabadrayiva bephakathi kwelizwe labo eSouth Africa kasaphumi. Ulaka lwabo ngolwezithutha ezingaziyinto eziyenzayo.
Igama lami uSibusiso, ngoba imali esiyitholayo lapha asikwazi ukuthenga izindlu, asikwazi ukwakha imizi. Into esiyitholayo kuphela ukuchithekelwa yimizi mase sifika lapha siyehlukana. Into ezifana nalezo nje ukungcola nje ukukhona. Osiyami, ngiyacela ngamandla wakho ukuthi umuntu ngomuntu lapha aphuma khona, mhlawumbe abantu la kuma WhatsApp group na bebethintana be-updateana ukuthi endaweni enje sukumane libaleke or sukumane licatshe lenze lithi lithi, kungabi negazi Nkosi yami elichithekayo. Ngiyabonga.
Ngokungananzelela ku-transport industry, fake example njengeThekwini laphana, imota zonke ezidonsa ama-container ziyana ngama-foreigners kuphela, akula mnye umuntu. Njalo kukwenzakala ukuthi ufice ukuthi ikampani eyodwa, ikampani inye isikhathe ama-foreigners kuphela, not even one South African. So sesithi bona bayisebenza ngaphi? That's the question. Nxa sithi bona bengalungisa uhlupho lwabo oluselizweni labo, right, bayelungisa ngaphi uhlupho abahlangana nalo? Bayelungisela ngaphi? Nxa sebengasebesithi abasasifuni elizweni labo, we just have to move out, sibuyele emazweni ethu ngokuthula kuphela. Siyabantu lezo yebo bancediswa lapha nalapha for independence, but konoko kodwa isikuthi ikongeza ukuba ngalungisa uhlupho oluselizweni. Njengezambia, izambia ngiyayazi khona ukuthi iyesebenza nje konoko nje avele kabavume. Hayi, mina ngiwamambasola nto sasakhaa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathuma leya ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane, abantwana abafunda emakolitshini eMelika abayisilinganiso samachumi amathathu lasitshiyagalombili ekhulwini 38% babikwa sebephuza kakhulu utshwala osokubangele ukuthi abanye befele engozini yezimota emgwaqweni. Ugatsha lwe-FBI eMelika luthi owesilisa ubulele abantu abayisikhombisa walimaza abangamachumi amabili lambili e-Odessa eTexas ngomgqibelo. Ube yedwa njalo kasolunga leqembu lamalecatsha. Kwezenzakala eMelika namuhla sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis ngokhetho oluzayo olokudinga umongameli kanye lendlela izizalwane seZimbabwe ezivota ngayo. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe ubona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ebuyela yini embusweni.
Ya, lapha kunzima. Ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo, benza kutshele ukuthi ubengasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele, kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona angithembi angagcine ebuyela sibili, ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la. Ngoba umuntu lowo sowabulayo uzenzela umathanda futhi kubona laba abancintisayo ongaba la mandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphele umuntu ngubani. And futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu. Mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona kathesi akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni inomination ngobani. Kodwa yena yena Trump ose abantu abanenga la laba support ka basam support ka test ngezenzo ezinenge azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, iAmerica itrade kakhulu le China. So sevulela amabhizimisi amancane lamakhulu ikakhulu ama farmers okuyewa uyibase yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibase ayelayo ayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu lami sithi engikwenza ukuthi singena kakhulu nxasa kubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe lawa ama-cities avela ngenxaya ngawo ephathi ethize, let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha e-Indiana. Ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hhayi hhayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lot kuma-presidential. But kuma-councila lani hhayi mina lami ngisebene ngizotshela iqiniso ngiphonga ukufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ngesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga.
Abalalanga, 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 bahambe busuku, abalalanga, 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 bahambe busuku, abalalanga. Ehlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni ngodlakela olubikwa lungaqhamuka namuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha Washington DC.